Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kuMabasa 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli womanyano MDC Alliance mnumzana Nelson Chamisa uthi akufanelanga uhulumende akhethe abasekeli bebandla lakhe lezanu PF kubela kuphela nxa esaba ukudla. Ngakwelinye icele, umanyano we-Coalition of Democrats uthi uzimisele ukumanyana lamanye amaqembu nxa kungela kuncindezelwa.
I-one center power yiyo into eyenza ukuthi ilizwe leli limosheke. President Nkosi wayebambe zonke izikhundla vele ezidrive ilokuzeni ilizwe. So thina vele njengebandla le-Coalition of Democrats sithi hayi chikukudictatorship.
Sixoxa lomunye wabakhokheli be-MDCT uNkosikazi Thokozani Khuphe ngokwenzakala kuleli bandla.
I-Congress ikhona mhlaka 21 sizayenza and izaphumelela and izakhetha umkhokheli. Mina njengo-Dr. Thokozani Khuphe angisoze ngethuselwe izindlela zabazenza ePharlament. Ngilokhu ngiqhubekela phambili ngomsebenzi owethu we-MDCT eyiyena eyangikhethayo mina ukuthi ngibe ngu-acting president.
Izakhamizi ezahlaliswa kutsha emangweni wenkwalini emachecheni eGwanda sithi sezihlalela evalweni ngoba ngenxa yamasela.
Avele every month kumele umele uzwe ukuthi enyitshawe ngale enyitshawe ngale. Inkomo once zingakuphunyuka kuphela zela legameni enye bavuka bebanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli we-MDC Alliance mnumzana Nelson Chamisa lamuhla ube lomhlangano omkhulu we-rally yalumanyano eJerera Growth Point eZakha. Izolo mnumzana Chamisa ube lomhlangano ofanayo enyika Growth Point eMaswingo lapho akhuthaze inkokheli yomdabu ukuthi ingangeneli kwezombusazwe njalo ingethuseli izakhamizi ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho. Ugcizelele ukuthi ibandla lezanu PF litholanga inguquko emqoka ilizwe selokhu lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ngakho kufanele abantu bevotele MDC Alliance yona athi izaletha inguquko kwezomnotho lokunye. Asizweni ekhuluma.
Ayayokuthi kana tipe zunu zinobva kuhulumende hazifani kupuhwa nebato, hazifani kunyorwa kadi remusangano. Ngazipuhwe munhu anokodzera ngavari chembere dzedu dzinopuhwa. Kana kuti vakakodzera ngavapuhwe. Ipapa muchipinda muna September mutemo wekutanga wandoda kutsveta chembere dzedu dzese 6 years, 5 years nepamusoro ngapuhwe mukoro wake wekuti anga achiguta. Chisa baba chisa. Tinozviona kuti vazhinji vari kunosvika vanonzi iwe hauwani chikafu nokuti uri webato rakati. Hurumende yeChirera ne.
Lo mnumzana Nelson Chamisa obekhuluma kweminye emhlangano ye-MDC Alliance echasisa ukuthi akufanelanga uhulumende akhethe abasekeli bebandla lakhe lezanu kuphela ukwabela abantu ukudla lokunye ngoba kulilungelo lomuntu wonke oswelayo lanxa engasekeli leli bandla. Kusenjalo inkokheli yomanyano wamabandla amahlanu aphikisayo owe-Coalition of Democrats code ithi izasebenzelana lamanye amaqembu omanyano kungavunyelwana iziqondiso eziningi zokuqhuba lomsebenzi kungela ngxabano. Intathela izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuculwa ingoma zokholo kulo mkhosi wokuphawula ngokusemthethweni umanyano wekhodi owenzelwe egcekeni le-Freedom Square. Njalo abanye abahlabeleli bekungabasakhulayo abavela eMfakhose. Umnumzana Elton Mangoma okhokela elinye lamabandla aphikisayo ele-Renewal Democrats of Zimbabwe, RDZ, uthi bazimisele ukusebenzelana lamanye amabandla uguqula isimo eselizweni nxa kuzalandelwa iziqondiso ezihleliweyo. Lokho kusekelwe ngomunye wabasakhulayo ofune ukwaziwa ngelokuthi Senta Bravo ongumhlabeleli owacindezela indlalade lengoma ezimayelana ngomanyano wekhodi.
Ya, ngiyavumelela kuloku ngoba thina yiyo into eyenza ukuthi thina sigcine vele sesithubeka. Ngoba ungananzeleli ukuthi into yenzakalayo. I-one center power yiyo into eyenza ukuthi ilizwe leli limosheke lifike wona lapho esikhona kathesi. I-one center power ukuthi uyakhangela ukuthi upresident yalolo sika kathesi wayebambe zonke izikhundla vele ezidrive ilokuzeni ilizwe. So thina vele njengebandla le-Coalition of Democracy sithi hhayi ku-dictatorship.
USenta Bravo uchathisa umculo wakhe.
Into emfuqayo into eyenzakalayo kulizwe lethu ngoba siyabe sikhangela ukuthi yiwini okwenzakala njengathina abasakhulayo asisebenza kula msebenzi shona sihlezi njalo sikhangela futhi sibonta amadoda kunke labafazi labantwana sebephunga ukusetshenzisa ama-drugs ngoba kula msebenzi akule nto eyenzakalayo. So yikwe lezo apha ingoma yami khuluma sithi isungano sengisela ukuthi lapha-ke i-Coalition of Democrats sibambene lamanye amaphathi achiyetshiyeneyo.
Umanyano wekhodi uthi uzanqoba kukhetho oluzayo ubusuvuselela umnotho welizwe. Uxwayise uZulu labamanye amabandla ukuthi behlukane lodlakela ngoba lungasizi lutho. Umanyano wekhodi uthi yiwo kuphela oqakathekisa inhlangothi zonke emphakathini ezibalisa abakhubazekileyo. Banika umzekeliso wokuthi bekulotolikela abangezwayo endlebeni ngolimi lwe-sign language ukuze kungabi khona othi uchiywe ngaphandle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguMavis Gama.
Oyelwisana lombuso wobandlululo e-apartheid kwele South Africa unkosikazi Winnie Nomzamo Madikizela Mandela obhubhe ngeviki edluleyo ubekiwe lamuhla emathuneni e-Four Ways Cemetery eJohannesburg eSouth Africa lapho kungcwatshwe khona umzukulu wakhe wabhubha ngomnyaka ka-2011. Abakhulume embuthanweni walamuhla bagoqela indodakazi kamufi unkosikazi Zenani Mandela Dlamini kanye leziphathamandla zebandla lakhe le-National African Congress lezinye. Bekulabakhokheli bamazwe eNamibia le-DRC kanye labalweli bamalungelo abansundu abagoqela uReverend Jesse Jackson weMelika kulumbuthano. UMofi owayinkosikazi kamoya uMnumzana Nelson Rolihlahla Mandela wake wathwaliswa amagabha avuzayo ngohulumende wabamhlophe njalo wabotshwa ngomnyaka ka-1969 esetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso wabo. Ngomnyaka ka-1991 watholakala elecala lokuthumba lokubulala usakhulayo uStompie Seipei encedisana leqembu leMandela Football Club. Wehlukana loMnumzana Mandela ngomnyaka ka-1996 ngoba ebikwa wayevele ethandana lelinye igqwetha ahlangana lalo umwakhe engakakhululwa entolongweni. Uvaleliswe la imbongi yeSouth Africa elodumo uMzwakhe Mbuli.
There is no grave big enough to bury a legacy. A legacy cannot be buried in the grave. Imbokodo inzala abantu umgogodlo wekhaya wathinta abafazi wathinta imbokodo malibonke igama lamakhosikazi halala uMadikizela Mandela halala halala Nomzamo uMadikizela Mandela halala. Long live the resilient fighting spirit of Nomzamo uMadikizela Mandela. Long live, long live and dance speech of Nomzamo Madikizela Mandela. Halala.
Ngesizwe ngathethi intatheli izindaba yethu Albert Ncube esethulela uhlelo esethulela udaba lokuthi kulenkomo ezitshontshwayo njalo inani lazo liyaqonga zibulawe kuthengiswe inyama yazo.
Njoba nje bezivulela lezi nkomo ekuseni ukuze ziye emadlelweni akula themba lokuthi zizaphenduka zenele lapho ilanga lisiyatshona. Izakhamizi ezahlaliswa kutsha enkwalini ematshetsheni zithi sezihlalele evalweni ngoba zilakho ukulahlekelwa izifuyo iloba nini. La masela abikwa elesibindi sokosa inyama ngemva kokubulala inkomo ayihlinze kuthiwa umkhanyisi Sibanda ongumelusi wenkomo.
Ma ngifika ngithole inkomo ibulewe yalokhuza yahlinzwa isikhumba. Kwakuhlinzwa so umuntu ekhipha isikhumba ekhipha isiteki ekhipha isikhumbe ekhipha isiteki babhabula phakathi la khanya babekhipha izivinzi amalusi abathintanga yonke into then kwakuba selo mlilo vele eceleni la angazi kumbe kwakuwosinyama kumbe kwakusenza
uthi ukulandela lesi sika sebevalela inkomo kusakhanya ukuze badinge lezo eziyabe zicathile kuseselesikhathi
ya zidinga sezidinga siqalise ukuzidinga ilanga lisasekhona kuyenzeka ukuthi sizihlanganise zonke ngoba khanya zingalala eganyeni vele siyavuka zishotile
umnumzana John Dlamini esinye sezakhamuzi zenkwalini esandelwa inkomo uthi sokumele bahlale bevalele inkomo lasebusika ukuze zingatshontshwa
avele every month kumele umele uze ukuthi enyitshaywe ngale enyitshaywe ngale inkomo once zingakuphunyuka kuphela zelala egangeni enye bavuka bebambile thina besithanda ukuthi ngathiwa amapholisa asizwisisa balonde ongama-restaurant wonke babekwazi ukuthi inyama bona bayithatha ngaphi ngoba nxaye inyama iyisteki every day la uyithola iyisteki idliwa isteki kudliwa isteki uyazibuza ukuthi kathi inyama baningi lamathambo
lokho kugcizelelwe ngumnumzana Peter Zulu othe amasela la asejontsha le mbuzi
lathi akusiphathi asikwazi ukuthi inkomo ziyabe zihlinzwa ngobobani ngabantwana bethu lapha kodwa lathi asikuthakazeleli ukuthi khona inkomo zitshontshwe into zokutshontsha ziyahlupha
amapholisa engezansi emandebeleni abike phambilini ukuthi isihlinganiso sokutshontshwa kwenkomo kulesi sabelo siyasikonga eminyakeni emibili edlulileyo kutshontshwe inkomo ezifika phose inkulungwane ezimbili ngo-2016 kwanyamalala inkomo ezedlula amakhulu ayisishiyagalolunye 910 futhi nyakeni kucathe 922 ebezibiza imali edlula isigidi samadola $1.3 million. UZulu uxwayiswa ukuthi avalele inkomo esibayeni ebusuku njengabikela amapholisa ngokuphangisa lapho izifuyo zithe zanyamalala axwayisa njalo ukuthi inkomo kumele zihlale zilomtshiso okhanyayo ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 enkwalini emajejeni
sokuqhamuke ukuphikisana ngocwaningo oluveza ukuthi ukuyagelwa inwele endaweni zokugela abaningi ema-barbershop kwandisa amathuba okuthi umuntu athole igcikwane le-HIV elibangela imikhuhlane wengculaza lokuthi kuchiye abaningi bethukile uBenedict Mhlapho oxoxa lezi zalwane zeZimbabwe ngezekucabangayo ngalolu cwaningo oluthulwe yinhlanganiso ye-South African Medical Journal
kulolu cwaningo inhlanganiso ye-South African Medical Journal ecwaninga ezemikhuhlane isebenze ndawonye labageli inwele abangamachumi amahlanu elokishini legugu lethu eCape Town. Abangamachumi amahlanu laba bebethi ngemva kokugela abantu izigelo zabo zithathwe ziyehlolwa emtshineni ukuthi azila yini igazi. Impumela yalinhlolisiso ikhombisa ukuthi kubo bonke abeze ukuzogelwa isilinganiso esiphose sifika amachumi esishiyagalombili ekhulwini 78 bebegela untswi odume ngokuthi i-Chiscop. Kulezi zigelo zabagele untswi kubonakele ukuthi isilinganiso sokwedlula ngamachumi amane ekhulwini 42 bezile gazi. Kuleli nani izigelo ebeziphose zifike isilinganiso sokulitshumi ekhulwini 8% bezile gciwane elibangela umkhuhlane wesibindi. Loba nje kungela sigelo sitholakala silegciwane lengculaza lolu cwaningo lukhombisa ukuthi ukutholakala kwegazi kulezi zigelo kukhombisa ukuthi kungagelwa umuntu olegciwane sokungenzeka olandelayo engasikwa ilesi sigelo ulakho ukulithola. Lolu cwaningo selilethe kwesaba kwabaningi ebantwini besilisa kuyimvama ukuthi viki zonke umuntu aqonde endaweni yokugela esiyagelwa inwele ngenxa yobuningi babantu abafuna ukugelwa phose izitalada zonke kukhona abagelayo abanye bekwenzela ngitsho laphandle eceleni kwesitalada. Iningi lalezi ndawo alilayo imithi loba imitshina yokubulala amagciwane angachaphakela kulezi zigelo. Isizalo seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi lolu lulwazi olujaqisa igazi.
Ngithola ukwethuka namase ngithola ukuthi ukugunda lakho kula umthelelwe kakhulu ekuthelelaneni izinto.
Kodwa ke umnumzana Shex Mashabane ogela inwele kwenye indawo eSoweto uthi abanye babo bayenza imizamo yokubulala amagciwane la bengakageli olandelayo.
thina umshini wethu masiqede ugunda umuntu sifaka phakathi kweparafini sugeza neparafini sisiqeda sigunda umuntu masimceda futhi sizawugeza ukuthi angathi mangigunda umuntu bese mhlambe ithi ngisika nje kuba negazi bese ngizogunda umuntu engazange kugeza ngoba lesi sifo singajambela kumunye umuntu.
Ngakwelinye icelo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yasakhaneni Health and Wellness encedisa abaphila legciwane lengculaza umnumzana Standing Ndlovu uthi maningi amanyathelo okufuze athathwe ukunqabela ukumemetheka kwegciwane ngale ndlela.
Umphakathi kumele ufundise ubungozi obukhona nalabo abagelayo labo bafundise ukuthi nxa ugunde umuntu kumele ube nomshini lo isterilizer ufake umshini wakho ku-sterilize ukuze izifo zingamemetheki.
Abenhlanganiso ye-South African Medical Journal baphinde bakhuthaze njalo ukuthi kuhle umuntu athenge isigelo sakhe azahamba esithwele bafike bamgele ngaso aphinde asithathe ahambela so. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zika Chris Gandia we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Elinga litshona njani izulukani ndaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Sidibana ke kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Sengezo Chabangu, umqoqi wenhlelo kubandla le-People's Democratic Party EPDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Madibenga. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris Gandhi.
Ngasitshela mnumzane ukuthi ukhetho selufikile lapha sokusele inyanga nje ezilutshwana kakhulu. Ubona njani okwenzakalayo lapha? Kungani akuphithizeli njengeminyakeni lapha? Kungakuhamba njani?
Ngiyabonga Chris Gandhi. Kulama sectors amaningi. Okokuqala ngokuthi sokulama political parties abaningi. Amanye ama political parties lawa nxa sikhuluma ngawo kuthiwa kusokule 115 political parties in Zimbabwe. Into engakazi yenzakale elizweni leZimbabwe kusukela ngo sathathu uzibuse ngo 1980. And phakathi kwama political parties lawa amanye isilokho esikubiza sithi ngama political parties estate, ama briefcase political parties ayenzelwe ukuthi azodivide i-opposition vote. Bayaphiwa ke imali nguhulumende ukuthi bahambe bevulala izinkomo bethenga ama-t-shirts. Abantu ke sebekwanisa ukuthi bengabona ikhala kulesibane laphana sebesiya khona. So lokhu sokusenza ukuthi abantu bangani bayadinwa baba lesidina sokuthi nxa ama-political parties esemane kangaka sizamguqula njani uhulumende lo khona thina sasesehluleka ukuthi simkhiphe silama political parties ayengu-4 kumbe ayengu-5.
Ye, udaba lona lolu sesike saluzwa kaningi ningi, kodwa yibufakazi bani obukhona ukuthi amabandla la aphiwa imali nguhulumende njalo kasi mabandla oqobo?
Siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe kalila mali. Siyakwazi ukuthi i-political party ukuthi nxa ikwanise ukuthi yenze izinhlelo zayo kumele mhlawumbe ibe i-political party esephalamende ezathola imali ezivela ephalamende from political party funds ezivela ephalamende. Kumele kube i-political party esikwaziyo ukuthi ilabantu abayisekelayo bazayenza ke izinhlelo zokuthi baqoqe izimali kumbe through ama membership cards bayenza ama fundraising. Konke lokhu siyakwazi kakukho kuwona la ama political parties abala membership abala abantu ababalandelayo, kodwa yababona ke bona sebethwele izimali.
Kuyini okunye okubona kungakubangela ukuthi kungaxokozeli njengeminyakeni edluleyo ukuba ngalesi sikhathi ngase sibona kuyisiphithiphithi indawo yonke igcwele ama-posters lokunye kunjani?
Okunye ukuthi khonokho ngeke ngakukhuluma ngaphambilini ukuthi akulamali elizweni. Ama-political parties wona lawa azakalayo angasiwo lawo afandwa yi-state aphiwa imali nguhulumende abala mali eningi ngoba abantu abakho emsebenzini ngoba babesiba nama-programs abo ukuthi bazidingele izimali through ama-fundraising. So abantu abala mali. So nxa i-membership yakho ingekho emsebenzini, i-70% of your membership ingekho emsebenzini, kuzaba nzima ukuthi ube le mali eza kwenza njalo ukuthi uthuthukise ama-programs akho. Okwesibili futhi ukuthi khonokhu ukuthi ilizwe selisemasotheni kuyethusa abantu. Abantu kubabisele emuva bayakhangela kwamanye amazwe lapho kwaba khona kwathatha umbuso ngamasotsha njengabo DRC, kwathatha umbuso njengamasotsha eNigeria, bayakwazi ukuthi kwabhidlize kanjani umnotho, kwabhidlize kanjani ilizwe. So abantu kuyababisele emuva, akusela ntshukuntshu liyana ekhona. Lakhonokho kakhulu ukuthi ama-political parties zisemaningi kakhulu, abantu sebegcina sebesithi ngikhona kusho ukuthi iveleke lo nyaka iyabuyela futhi iZANU PF, akula nto ezatshintsha. So yizinto lezi ezenza kungabi le ntshukuntshu ekhona esasiyibona iminyaka yonke kuwonke iminyaka edlulileyo lapha kusenziwa amayele okhetho eZimbabwe.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalela isuZulu?
Hayi, siyabonga Zulu, kodwa engilithembisa khona ngokuthi asisukumenini ngobunengi bethu iregistration lokhe ikhona kulama-ke ama-organizations ngezindawo ngezindawo abakwanisa ukuthi bathwala abantu babahambise bayerejista bayevota. And lingakhohlwa ukuthi le i-election esiyakiyo i-election yabomama. Lingakhohlwa-ke ukuthi thina ku-PRC lo mama uMduru iqhawe elalwela inkululeko lakhulula eZimbabwe, nanti njalo iqhawe selifuna ukuthi libise iZimbabwe ebantwini, elikhiphe iZimbabwe ebusotsheni, but linike abantu bazibuse ngokukhululeka okunjeya.
Hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu mnumzana.
Hayi, mbongile Chris.
Lo-ke ngumnumzana Sengezo Chabangu, umqoqi wenhlelo zebandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Madivenga, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa lonkosazana Thokozani Khuphe, omunye wabasekeli bakamkhokheli we-MDCT osanda ukuxotshwa kuleli bandla, kodwa yena othi nguye okufanele alikhokhele. Unkosazana Khuphe osanda ukuxotshwa idale lephalamende uthi uyahlukuluzwa, njalo ezinye zezizathu yikuthi ungowesifazana.
Ngikhulume noClerk of Parliament ngamtshela ngathi hayi Mr. Chokula, so kusegcekeni ukuthi lokho okwenzileyo ukwenze ngokuthi mina ngibona ukuthi ngingumuntu ongumama. Ngibone ngaza mina ayikho engikubonayo khona lapho, ngokuthi angiboni ukuthi kuza kwenza ngabe bekungumuntu ongubaba owaqala ukubhala incwadi. Ngaqala ukubhala incwadi mina, bekumele ukuthi iParliament inga-interfere ezintweni zama-political parties. Bekumele ukuthi iParliament ikhulume ukuthi hayi, kule ncwadi yabuya phambilini lapha, qala nini lihlambe kuyelungisa izinto zenu, hamba nini amadale ngale ayilungisa udaba leli lithi selibuya lapha. Kodwa hayi, otsho ukuthi abona ba-decide ukuthi bezenzela izinto ngendlela yabo. So mina ngibona ukuthi ngiyahlukuluzwa ngokuthi ngumuntu ongumama, kodwa ngifuna ukukhuluma ngithi mina lokhu akusoze kungenza ukuthi ngidedele emuva. Sebenginika amanye amandla okunye okumangalisayo okuthi ngibe ndethe ngisila ngisiya phambili. I-Congress ikhona mhlaka 21 sizayenza and izaphumelela and izakhetha umkhokheli. Mina njengo-Dr. Thokozani Khuphe angisoze ngethuselwe izinto lezi abazenza ephalamenti. Ngilokhe ngiqhubekela phambili ngomsebenzi owethu we-MDCT eyiyena eyangikhethayo mina ukuthi ngibe ngu-acting president olegitimate o-constitutional and angisoze ngibuyele emuva futhi.
Sesikhangela leyo Congress amalungiselelo ahamba kuhle yini, njalo lethemba lokuthi abantu bazabuya ngobuningi babo?
Abantu abaningi bayasifonela njengoba sikhuluma kathesi, ama-provinces wonke aweZimbabwe bonke bayabuya ku-Congress kamhlaka 21. Kona bavele sikuhamba sireceive ama-calls, abantu basabelela indawo yonke balungiselela yena le-Congress, ngokuthi abantu abaningi sebekubonile ukuthi i-Congress yiyo kuphela ekhetha ama-leaders. Ama-leaders awakhethwa yi-National Council, akhetha iCongress. So abantu bafuna ukuthi benze into eqondileyo. Thina lokho esikwenza isithandekile yinto eqondileyo ukuthi silandele isisekelo esepharty yethu eyiyo iconstitution yepharty yethu ethi khona nxa umongameli engasekho kuyaba le-extraordinary congress. Abantu bonke bazimisele ukuthi babuye kule-extraordinary congress bazokhetha umkhokheli abamfunayo, hatshi umkhokheli okhethwa ngabantu abalutshwane.
Abaningi bathi ngabe unkosazana Khuphe uyahamba nje ayexhasana lo mnumzana Chamisa ngoba bathi umnumzana Chamisa nguyo labantu abaningi ngokuthi ungamlandeli. Sokuzayenza amavoti ebandla le-MDCT angabi maningi ukuthi likhiphe elezanu PF embusweni.
UChamisa wadliwa kuCongress ye-MDC ngokuthi ukuthi uzubona ukuthi umuntu unabantu abaningi ubona ngamavoti owatholayo. Ukhetho lalukafiki olukaJulayi 2018. So lokhwani ukuthi abantu babuye emaralini, mina kanikaqala ukwenza amarali. So akuna muntu ongangitshela ukuthi labantu abaningi kudlula mina. Amarali sizathe siwayenza. Kodwa nxa sikhangela ukuthi olabantu abaningi kubani, mina ngakhethwa yiCongress ka-2014 unopposed. UChamisa wakhontesta lo Monzora, wadliwa nguMonzora. Lokho kutshengisela ukuthi kanabantu abaningi. So ukuthi abantu betshela ukuthi abantu abaningi abantu bangkhona abaningi baphi bangkhona. Mina kangibazi abantu abaningi ngokuthi ukuthi uzibonakala ukuthi ngolabantu abaningi uyakusuka uhambe ekhethweni abantu bangu-14. Akuna khetho selukhona kathesi. Simelele ukuthi ukhetho lube khona. Ukhetho yilo esizabona khona after ukhetho lukaJulayi ukuthi olabantu abaningi ubani.
Ngezinye indlela kunguwe obukhokhela lapha ku-MDC leyi esithethwe nguChamisa eyinye. Ngabe amavoti abamaningi yini ngokhetho lolo luzayo?
Amavoti lingananzelela ngo-2005 kwaba nesplit epathini. Saba lokhetho luka-2008. Abantu basivotela thina phezu kokuthi kwakube nesplit sabo Westman. Saba savotela ngabantu saze sadla lo mgabe saba ngu-number one. Abantu bavotela iqiniso. Abantu bavotela izinto abazifunayo. Abantu bavotela umuntu ohlonipha iconstitution, umuntu ongaladlakela, umuntu ongalobandlululo. Ngile themba lokuthi abantu bazasivotela abaningi ngokuthi mina njengonkosazana uDr. Thokozani Khuphe ngima ngeqiniso, ngima ngeconstitution, ngima nge-non-discrimination, nge-non-violence.
Sinanzelele njalo ukuthi abesifazane abaningi bayakuxhasa njalo like laba lo mbuthano. Labesilisa uyababona yini labo besiza?
Kakhulu abesilisa abafuna ukuthi beme ngeqiniso, baningi kakhulu esisebenza lapho. Baningi ababuyayo ngokuthi abantu abaningi bafuna ukuma ngeqiniso. Abantu abaningi bafuna ukuma ngesisekelo sombuso ngokuthi isisekelo zombuso ziyenzela ukuthi lizilandele to the letter and to the spirit. Lingenzi izinto ezingaphandle kombuso ngokuthi nxa usisenza izinto ezingaphandle kwesisekelo sombuso kusho ukuthi ngumuntu ongahloniphiyo phela. Ngokuthi isisekelo sombuso sisawa ngabantu ukuthi belitshele ukuthi lokhu sokumele ukuthi likwenze, lokhu akumelanga liwenze.
Leyo balaleli bekuyingxoxo noNkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli kamkhokheli we-MDCT osanda ukuxotshwa kuleli bandla, kodwa yena othi hayi nguye okufanele alikhokhele. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Umculo kaSifiso Ncane sithi wabethelwa njalo singalugqibile uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kungcwatshwa umufi unkosazana unkosikazi Winnie Madikizela Mandela lamuhla eSouth Africa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.